Izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square kobulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendikimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolonzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lanamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi kakuzwisisi ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhla njengelanga lezisebenzi thina njengebandla leMDC simadolonzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi 3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho, njalo kuliphutha lebandla lezanu osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi. Kungezelela holo liphi ngoba phandle lapha uhulumende yabahuquluzi yezanu ithi yona kumele sihole imali yama-RTGS, kodwa uma sesisathenga ukudla lokuthenga ukuthi selatshwe kumele sibhadale ngemali yasemelika. So hayi, angimzwisisi nxa isithi kumele ikhwele ngoba okokuqala umele atshintshe indlela isibhadala ngayo sisuke ku-RTGS siye kwimali yemelika esithi US dollar. Lapho esaqasa khona ukukhuluma ke ukuthi singezelela ngamalini, ngoba uma sikhangela ispeech esikhulunywe nguvice president we-ZCTU uthi khona yena i-PDA poverty data line isuku 600 US dollars. So kokuqala kumele sisebenzi isodwa izisebenzi aluleli lizwe ziqale nge-$600 bese siya kuyangezelela leyotshiwe ngumnakakho.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni womkhuhlane wemvukuzane kungenambadalo.
Ilanga lanamhla kithi liphumelele. Le nkulumo yethu esikhona siyayisekela 100% njengabomama, the working women, omama abayizisebenzi eZimbabwe. Ikakhulu lapho bekhuluma ngezempilakahle, siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama, uyabulala. So siyabasekela sibe 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho, njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo, ngoba khathesi silohlupho lwabantwana, ama-university ifees zakhona asiziyenelisi. Njengabomama yithi esithwele nzima kakhulu. So siyakusekela kakhulu, ikakhulu ukuthi imiholo yethu ibuye ngama-US dollar. Ngibone ngani kuzasiphathisa njengabomama beZimbabwe.
Unkosikazi Debra Mugasa, isakhamuzi sakobulawayo, uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lokuhola idola lemelika luzaphumelela na.
Hayi, langa lezisebenzi lisizwisa ubuhlungu kakhulu, noma silikhoma amarator kusesenobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane. Njenge-informal sector ziningi izinto okumele ukuthi ngazi yalungiswa nguhulumende kodwa kalungisi lutho. Hayi, holo liphansi kakhulu, singazi njengobana be-suggestele lolele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-ZCTU kobulawayo, uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile, njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezijiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Ilanga lanamhlanje lezisebenzi sithanda ubana sithi siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone kuqakathe ukuthi babuye lapha. Okay, kunjalo njengezisebenzi siyakhala, sinanzela ubani lizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu, ikakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama-price aqansa zonke insuku, kodwa ungananzela ngapi hole abantu lingaqansa. Sinanzela nje futhi thina njengobulawayo sikhala kakhulu ngoba i-industry ivalile khonapho akula nto eyenziwayo. So ke sithi uhulumende ke sisimkhulumela kaningi ukuthi kabone imizamo yokuthi afake imali kube leqiniso ukuthi ama-industry ayavuselela kube siyaphambili. Njalo siqhubeka futhi sikhala ngohlubo esilibonayo olwendaba i-2% text liyana iyafakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu abantu abahola lutho imali yabo incane injalo incane babe bethathe 2% abantu kuyababulala sibuye futhi isikhale kakhulu ngendaba yokuthi sasicela amaholo wethu abhekwe nge-US dollar ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi TNF ibhile ibhangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile
isakhamuzi sakobulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi umnumzana Mandla Khanye uthi kuqondile ukuhola ngedola lemelika ngoba ibond aliselamandla njalo lentengo yempahla lokudla iqansa malanga onke
uqondile sibili ngoba ibond aziboni ukuthi lisisa ngapi izinto sezikhwelile ama basic commodities sekhwelile isikole ziyavulwa kanje asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana ama data bundles akhwelile ama data bundles kufanana le fuel ifuel ingakhwela kukhwela wonke ama commodities lawo njengoba ekhwelile kusho ukuthi ama prices aqalisa futhi ukukhwela butsha so asiboni ukuthi siyangapi ngale i government
omele abenhlanganiso yabongi edolobheni lakobulawayo eZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi uthi bayalinanza ilanga lezisebenzi kodwa iholo labo alisahambela lendleko zokuphila
namhla ilanga le Workers Day City International Workers Day kuna tina wabu mkazi sikhangela ilanga leli njalo lingaba lilanga lethu lezisebenzi kodwa akula lutho akula jabulisayo ngoba imali esiholayo ayisayenelisi njalo ukuhamba emsebenzini siyazama ukuhamba kodwa akula imali iyakhwanayo siyayitholayo
inkulumo yeZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli weZCTU umnumzana John Chirenda okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi abaqhathi kanye lohulumende izisebenzi ezingenela umhlangano zikhala ngokungaphathwa kuhle ngabaqhathi ukwethuselwa ikakhulu nguhulumende iholo elingasahambelani lendleko zokuphila kanye lokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi kuyabusa namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uphathe udaba lokukhwezwa kweholo lezisebenzi kodwa izisebenzi zona zithi sezifuna ukuhola ngedola lemelika ngoba imali yohlobo lwebond leRTGS ayisela sisindo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.